Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olesibili mhlaziku 6 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Isipolitical so directive elegal kodwa i directive elethwe nguye uEmmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto welekhinya ngokukhethwa kuba ngumongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Scaler lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihloko zikamnumzana Job Scaler owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uScaler ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu be-Afrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejele leKami asiwa eChikurubhi eHarare loyedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Senelisile ke mhlaka 3 September ukuthumela omunye wamalunga e-youth ulwazi khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawele thelibothiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphonga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababothiweyo welcome Moyo ufake ku-declassel okuyiseli yezikliwi abantu labana bagwetshelwa ama sala aphezulu. Sizwe ngaye ulwazi khanye ukuthi welcome Moyo ulala ebotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni esicabanga ukuthi nakungama kuyikuviolate amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetjiwe. Siyazibuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa ke abantu bethu bonke bona abana babotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi ngakade besekami kobulawayo kuhle ngoba abagajela abagcwele laphana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke abamalunga ethu kobulawayo, hayi ukuyatshengisela kodwa besiya seva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke ulwazi khanye onguyadihamba eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wama-youth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje base central kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-insight of public violence, eyo icharge eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo icharge eyagwebisa unational organizer wethu Patton Qaba nge 525 hours of community service. So siyakunanzelela ukuthi Emerson Mnangagwa njengoba wasitrethena mhla ka 23 March eSt Mary's eChitungwiza eadressa amalunga akhe ZANU PF wathenena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demand ka Legion. Wabuya wakuphinda futhi eseBatter Company eGweru ukuthi uzadila lathi. So kuvela manje ukuthi Emerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 8384 kwaphela abantu bakithi. Layu Emerson Mnangagwa
like elakhuluma yini lamagqwetha njalo athen.
Bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho uMagistrate uTabengwa Singster owathe baphisigwebo sabo wathi bazaphika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo besekami. Kanti njalo futhi ngakwelinicele ama lawyers ethu sewafayila ama head of arguments le High Court ukuthi be appeal against the conviction and sentencing of ama MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi usiphiwe ilanga lokungena kwecourt yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balacala abalidalayo. Okusidalisayo futhi ukuthi ku same charge abayinika ukuthi inciting of public violence iyo i same charge abayinika ilunga lethu Patton Qaba. Kodwa ke izigwebu ngakhangela uQaba u save 525 hours community service kodwa bona baya save inyanga ezingaba ngu 33 kusiyafika ku 36 months. Amagqwetha ethu kwathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka 28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthe samnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe transfer sasibatshela ke amagqwetha labo into ebamangalisayo ebadidayo ngoba nxa isigwebo sesedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lo PP lama lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayafika ekami khona ngale lemlondolozi ngokunjalo amagqwetha kawakwazi ukuthi ruling yenzakala mzwana ugwetsha abantu bethu mhla ka 3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu kwaba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mchuchisi kanye lamagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinazelela ukuthi directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa idirective elethwe nguye uEmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weLekhinya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo abanye abakuhulumende weMelika umabhalane we kahulumende welemelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakho naluhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywa ngumantsi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena ku ukhona ozonqoba ukhona njalo ozohluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikwe ngakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini uDlakeli obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kunjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kwele Kenya ngoba siyazi ukuthi odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena haya akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemocracy kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hayi unqotshiwe.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinongule Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala we-CCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. UmkaSikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe. Bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu uMasarirevu utshele lumsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngensonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct sort of a search, and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenzwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica mino embili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA.
Umhlonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho kumangaliso kusuka ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo ezithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TRCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhla ka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika-Moblessing Ali omunye owayengumsekeli we-TRCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF uMnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lelo daba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezu kwalolu daba okokuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngajare kuStudio 7 mela migamo Adolf Shaba. Yes, yabonga kakhulu abantu bekulilima ukuvotela iqembu le-TRCC. Ngamuzwa uGawule lapho khuluma ngokuthi bona ima-Saudi indawo yabo. Le nto yinto esithatha upon ourselves entweni zethu thina ma-citizen. Sizomake sure yena okhuluma nge-leadership ukuthi balama-minister wathi yes bengaba lama-resources but thina sizosebenza ngalabo bantu. Yithi abantu bakhona sizoyala ukumalipulate imikhondo iZANU-PF. Labo bantu ade semakhaya uthi abavoteli iZANU-PF abazibiza ngabantu babo ngabantu abayihlobo zethu abantu abantu esiphila nawo. Into esizoyenza sizomake sure thina as citizen ukuthi sisithatha zanu head on. Ingaba lakho konke khona lokho ekutshoyo ukuthi laba ministers ilama resources ilani ilani thina zoyithatha head on. Ngeke izibe isaphindiwini ema-South. Siyala kuve siyala vele siyala siyala 2023 vele ema-South iZANU-PF. Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amalomhlaba. Siyabonga mnelami igama u-Adolf Shaba. Lento ngicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters. Kanti umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe nokuyi-family member kumbe nokungumunye umuntu amethembayo ahambe naye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi le nto ayifisa yenziweyo ngoba le nto hhayi ayisiphathi kahle ayisiphathi kahle. Kufanele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Sanibonani balaleli we-Studio 7. Sanibonani sebenzi ye-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke kakhulu. Sendaweni okuthiwa yiChewundo, hayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balonye uhlupho lwamanzi engalwaziyo ukuthi kathi from 80 kuzofika namhla bengelasona isikotsho bona apha endaweni yabo okurongo kuyini. Kubakhokhela abaphethe indawo ngamanzi ngoba amanzi yimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilithebethebe nxa belanda amanzi echatshani lapho abafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu. kakhulu ngecheke-che akuhambe ngiyomuntu omdala ngekuqala ifuthi pa so ngisho ukuthi angkwazi ukuthi kanti urongo lapha kuyini so zwelana abantu nxa liphethe izikhundla lizwela abantu kuze abantu lakusasa nxa sokuthiwa kuyavota balikhethe phela bekwathi liyabancedi nxa kodwa lingabancedi kukwenza endani zakithi ngapha sihlale sikhethe abantu ngokuphela kokuphela ngoba kuyabe kukhona okusihluphayo kodwa singakwazi siza kuza abantu so zwelana abantu bethewondo ngamani baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngizwanisesaba ngoba mina hayi ukuthi emzimi wamntanami wagebha umgodi nxa sengibona umuntu ohamba umango esiyakukhamanzi ngizwa ngilovalo olukhulu kakhulu ngiyancenga sibili ukuthi zamani kunika abantu bethewondo izikotsho likhangele ukwehlukana kwezindawo libafakele izikotsho ngoba abantu abavele besikhemton njeni emakhaya nxa izulu likhona lonyaka uzange kube lezulu akula mthombo lamanzi amanzi asechathani kuphela
studio 7 linjani Chris Gandle linjani ungameli inkomo linjani khona ngapho emelika linjani thina siyaphila lapha ya bafowethu siyacela izindaba siyacela izindaba lapha siyacela izinews ya phawulele lapha izindaba ezimnandi ya siyabonga mathumahle ngilibingelela lonke khona bestudio 7 ngilibingelela lonke ya ngiyabonga
ngithona njani muli yakwestudio 7 alithanda kakhulu
siyabingelela emsakazweni sibingelele nabalaleli bomsakazweni siyabonga kakhulu engithanda ukuphawula ngendaba engathi ansayigwinyisisi nje kahle le ndaba kajob sikhala labayindaba labesesisiyabobotshwe sokulanda soze kucishike kuphela umnyaka bebotshiwe mina nilo mbuzo wodwa kuCCC abaholi beCCC kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo emiye imizamo yokuthi bangamkhipha kanjani ujob sikhala laphana ejele kumbe sebezitshele ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela sehlale ngayo ejele mina ngingedwa ngitsha angisayithandi ayisayigwinje kahle senzisa ingenza ngiphelelwe naye ubuthongo ngoba nami ngingasiyoni leader kodwa amacebo ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke abaye bawasupport i-CCC kusho ukuthi bawasupport ujob sikhala melanga impilo kajob sikhala iphele nje kanjalo nje kalula ungalala muntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu bezimbabwe mabe besenza kanje mina bangithusa ngoba babonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela aze afese yedwa engani umuntu obotshelwe icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshelwe icala lokukhulula isizwe sabantu abangamamiliyoni angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha ujob sikhala sebesiyamlahla xa sezowafela ejele efela amazimbabweni hayi mina amazimbabweni ngiyawasaba ngoba hayi ma kuthi kugwala mbe ma kuthi kwehluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amazimbabweni abonke asevukile kawana athi hayi ma kuthi ujob sikhala kaphume ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ukubotshwa kwasikhala ukubotshwa kwesisisi yonke ma bevumelizana uPF kwazi ukuvopha ujob sikhala ezefela ejele kutsho ukuthi sesisi akuyona iphathi engenza noma yini umnyako zayo ngoba umnanga kuzaba kupha bonke bazafela ejele bonke baze bayiyeke le nto crisis wamazimbabwe engenza njalo isisisi ngiyabantu bonke ujob sikhala kakhitshwe ejele siyabonga
sanibonani balaleli bestudio 7 nani basakazi bestudio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka ustudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angicakayo ukhuluma isindebele nangu ukhuluma futhi kustudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa xa kustudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba be-MRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahlele ecosmo babhema le nto abayibhema besezokhuluma nanoma yini nje ephuma ekhanda labo ayi politiki ye-MRP hayi ihambe eceleni shaya ku-yellow line bakithi siyibheke kahle siyibheke ipolitiki ye-MRP
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye angicela ukukhuthaza iMRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela iMRP yili qembu engilithanda kunawo wonke amaqembu akaba khona eZimbabwe leMRP bese ngibuza kahle ukuthi khona kahle i-CCC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Ngumo Felix Magalela Mapa kube lo Welishman Ncube liphini kube lalwana othiwa nguSifanda lwana wasebhinga liphini pini laye futhi banengi ngamapini pini pini khona le maqinjini abo bese bebuya ngapha bezosoli MRP iMRP efuna ukukhululisa izwe zakomthwakazi iMRP efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni zakomthwakazi ngoba iMRP uma singayisupporta sizoba nemali yethu currency esiyisebenzisayo alikuthandi kona lokho lithanda nje kuba ngamapini emaqinjini yenu ayi iMRP asiyisupporteni bakithi asiyisupporteni ngoba iMRP izongena ngemali ethenga thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule uthola abantu bakhona nje beqine emaqinjini amashona lapho abangamapini khona oJoseph Chuma bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we-3PC abanokuthi ngu-Enindebele kanti angazi ukuthi u-Enindebele umelene kusho kumbeni umele inhlamba kambe kushiwa kwathiwa khona kunomuntu othiwa ngu-Enindebele mhlawumbe kumele inhlamba angazi so bantu bakithi benginesifiso sokuthi votelani MRP MRP faka imali ethengayo esigabeni sakithi ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sazimela thina sodwa siyaba sesizosebenzisa ethi currency shiyane lama-currency abo ambuya nehanda i-bond note alithengi ayithengi imali eliyisebenzisayo aliyithengi imali eliyisebenzisayo kodwa ke lizozwa umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong MRP wrong imali yoyena esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule ayithengi so iMRP yona mayizokuphuma eZimbabwe izosebenzisa a new currency skip i-currency zabo ambuya nehanda lezo bond note asilifuni komthwakazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga adluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla okuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha ipolitics ye-America iyathangisa kakhulu iyatshintshatshintsha kuthe nje konapho sikhulumile angithi baseseziyamngenela laphana ekhaya ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe amaphepha la ngawakhe amaphepha la uzawasebenzisa okwakhe yikho ke basebemhlasela khona laphana bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoku ukuthi akwenze khonoku akwenzayo so ke ke akukhathaleki mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki afake amaloya athini kasozaphumelele ngoba khonoku akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho ngoba ungakhumbula uLiyane Viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo senator kusiza kubo laba be-house kusiza ama-supporters ngokwangoko besola ukuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI bathule zwi bonke akakho okhulumayo konapho sebethule zwi sebezidida bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziye sabeka vele akumelanga vele ngijolangeyo kavela kula umuntu okumele ukuthi abe lakho ngamkana kuthiwe khona kusemzini wakhe sebethule zwi bonke bathule zwi bonke labana babekhuluma labana ngutyela mna nzithi akula lutho la umlilo wamaphepha mina mbona ngathi kucala lakhe lizaba likhulu sibi ngatsho futhi ukuthi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni kodwa ke lapha ngibona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ochubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.